ngibona mina ikuthi isikhathi kakhulu nxa sikhangele ukuthi sizibele izindaba lezizwe lezimbabwe makhangela moso even at othembakobulawayo ngibona ukuthi lathi njengomanye manje asithethe ezibenyathelo ukuthi ngesikhathi sekusesa sonesi lapho kubaba umbuthano abantu bejabula bebaningi sibone ukuthi abantu bayathola amanzi siyaphuma beresolution yokuthi inezimatho ezisifake i-120-hour water shedding but ngesikhathi sekhefu sokhethi sizame ukuthi sinikeze abantu amanzi sasithende i-water shedding sibone kuzancedisa futhi ukuthi sivikele lo mkhuhlane lo osimemetheka and number inyathelo eqakatheke kakhulu eliyenze i-World Health Organization khonapha kokwelezindawo
kobulawayo ungathi sinjani isimo se-cholera
kobulawayo umkhuhlane okamemetheki kakhulu ngoba kukhanya abantu laba becoming very cautious ukuthi bayananzelela ukuthi benawo lo mchapha into ebeyingabavakatshela le nkuthazo isikhona from ngathi njengoba nisaka kobulawayo sizame ukuthi sixwayise nokufundisa-ke uzulu ngendaba leyo yekhwela
uke waphatha udaba lwamanzi kanti kulo daba lwengcikeza njalo sike sabona kusikhatshana esedluleyo abahlali bekhala ngokuthi ingcikeza kayibuthwa ngemfanelo obe kulakho kumbe okulakho ukumemethekisa imikhuhlane efana lekholera ungathi njengomasipala selizibutha kuhle yini izive
sibe nemizamo ethile njengoba kekwazi ama-resource compactors ayemalutshwane kodwa sizaphakathi ukuthi sithenge six lokudinga futhi laba abasincedisayo ukuthi outsource ukuthi besincedise kunyena ukubutha izivi lezi sibabhadale kodwa ngiyajabula kakhulu ngoba siyathengile I think inyanga ezidelileyo babonile siwakhomishina ama-resource compactors lawo and izini sezivuthwa ngesikhathi kodwa futhi-ke sibese sibongabona siyakhangela i-CBD ikakhulu emakethe kulobo nzima ngoba ubunzima obukhona mbona kani yingabomo eyenzwa nabantu asebelethe eminye imikhuba yabo bevela kwezinye isigodlo bezoyibethi kobulawayo into lezo ngazinanzelela njengemakethi kobulawayo lapha kwakunganjani kule bantu abafakwa laphana for political reasons bevele kwezinye isigaba beletha imikhuba yabo engalunganga ikubona obulawayo ungakhayela ku-CBD laphana kasakhangeleki lathi sinemizamo ethile sekuthi siyabutha senze kodwa thola abantu ayajikela khonaphana andiyena so sikathathi-ke sizazama ukuthi kathesi-ke njengoba sesinamanye ama-countries alo naleli bandla elibusayo akwani ukuba yi-five sixhumane lawo sincethisane ngoba yibo abantu abangakwazi ukusikokelela abantu baselaba abanye abakhona phana sibona nje kuyintonzo engasincedisa ngoba labo they are very cooperative nxa sikhuluma sicokisa nawo yena lalo amanye ama-countries-ke asijoyinileyo abambili busayo.